Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 10 Mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhla ka 18 ngelanga likazibuse kusolwa umbuso okhona. Ibandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abazancintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe.
Inkosi uBhengula yasayinela iboda yeSouth Africa. I-91 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iboda yeMyati River iJameson Line, okuyiyo iboda esehlukanisa leMashonaland.
Kodwa abanye bayakhuthaza ukuthi kukhulunyusane ngokuhluphayo isigaba semaNdebeleni kulokuquma ilizwe.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangkhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zeGugurahundi.
UZulu usele ebambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko ethi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera umnumzana Simon Rutland ukuthi ulenkohlakalo.
Okunithandise kakhulu ukuthi abantu bekungela umuntu osebefanele kungena ngokunithandisile okuthi na ufika lapho phethe wamba kusehole onke umuntu bengena ongaziwala ukuthi inezilongo uyishakhabizingena bani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse kuyona le inyanga kusolwa umbuso okhona. Akuqondakali ukuthi lo mkhankaso ophiwe igama lokuthi hashtag shutdown Zimbabwe 18 April ukhokhelwa ngubani. Kodwa inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachedu ibike yakhuthaza ukutshengisela phezu kodaba oluveze inkohlakalo olwethulwe ngumsakazo we-Al Jazeera oluthiwa yi-Gold Mafia. Ivandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abancitisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mudu, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Ngakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokuqakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kweleZimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sikontest iZimbabwe yonke sizobamba kakhulu indima yamakhansilas ama members of parliament siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMyati River eKhwekhwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza izanu PF labo TCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
Manje babumoyo libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe lizakwenza njani?
Yebo babugande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana leSouth Africa, kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebane naBotswana Plumtree, 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls, ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMyati River eJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza, beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMyati River eKhwekhwe besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasichaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezikhathi siya phambili umkhomba ndlela sizayo yendlala. Lingakhohle ukuthi revolution yabantu ono ngamamasizi. Kathe si MRP ibhizi safundisa amamasizi ngokuqakatheka ukuthi babezazi identity yabo. Ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathebeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwana lamashona lamaNdebele kodwa kusenziwa ngabamhlophe. Yiwo lo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi, ongadingini, odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi eyami boundary icina la. Kodwa njengoba njile ukuthi irevolution lama phases wonke, okunye ngenguphawu lokwamanje.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le MRP. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Singakhumbula ukuthi umthwakazi kwake kwaba le Ndebele civil war, khonaphana befuna ukufaka inkosi uLobhengula, and then sabona ukuthi kwabe lokungawelelani phakathi kwabo. Sabona ukuthi hayi amanye amazwe anjenge avele eMashonaland babuya bazoncedisa inkosi uLobhengula ukuthi bamfake esikhundleni sobukhosi ngendaba yona le. So siyakwazi ukuthi laye inkosi uMzilikazi ebuya eZimbabwe wayekhulumelana lomambo bonke bebusa in fraternity kuhamba kuhle sibili. So ngiyabona ngathiwa indaba zona lezi zi-tricky ngoba zifuna ukuthi abantu sihlale phansi sonke sibone ukuthi what is the best way forward.
Bathi bona abantu besigaba seMandebeleni bayancindezelwa njalo kulethwa abavela kwezinye izigaba ukuthi bezothatha imisebenzi yabo. Lokunye kunjalo lobufakazi bokuthi zikhona sibili okunye abakukhulumayo kuyenzakala, wena ukubona njani lo?
Into engantwa yasilimaza ukubunjwa kwezanu PF along tribal lines ngo-1963. Yeah, iZimbabwe there was no perfect union party kwakuzwisisana lokuwelelana ngoba siyakwazi ukuthi lathi lapho esiphuma khona ezindlini silaba nawethu labafowethu esingawelelani lawo. Kodwa we just get along ukuthi izinto zihambe forward.
Bathi balwisana lokuthiwa i-1979 Grand Plan, uhlelo abathi lwasungulwa libandla lezanu PF ukuncindezela isigaba seMathebeleland.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani. But ngiyayizwisisa indaba yangkhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi zama-education opportunities, amabhizimusi, inhlalakahle yabantu everywhere. IMatabeleland or uMthwakazi has been disadvantaged for a long time. Ngoba siyakwazi ukuthi it was deliberate. Umgabe ngiyena in 1980 setshenziswa ngabelungu. Mase siqhubeka sisiya phambili siyabona ukuthi singabantu abanye ngoba singakhangela futhi lapho esivela khona in history. Inkosi umzilikazi ebuye eZimbabwe. Abantu abaningi kwaba labantwana kwaba loku trader okwama goods ngathiwa umumbu lani lani. So there's a lot that we have in common than that separates us. So that's one thought of the day. But ngiyabe ngizwisisa lami ukuthi ukukhalala kwabantu abomthwakazi ukuthi ama benefits lani lani lokwonke kweZimbabwe they have not been part of for the past 43 years.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe ube khuluma le studio 7 ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkonzo.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko yokuthi umkhokheli webandla lesi-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera njengomunye abahuquluzi benotho umnumzana Simon Rutland. URutland ngumkhokheli wenkampani ye-Gold Leaf Tobacco. Kuhlandla lesibili lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera ethiwa Gold Mafia, uRutland ubikwa engomunye wabasebenzisa ukuthengiswa kwegolide okungekho emthethweni ngendlela yokuhlambulula imali le engcwelileyo. Asenelisanga ukukhulumisana lomnumzana Jamisa kumbe umpofu ngalolu daba. Ibandla lesi-CCC liphakathi kokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngohlelo lwe-CCC olokukhetha amalunga.
Siyananzelela ukuthi kulo khetho olwenziwayo lolimpeti batasilo khetho bathi bekufanele kwenzakala ukuthi kube le-nomination ukuthi bonke abantu abafisa ukuba nabamele iphathi kungaba umkhansi kungaba ngu-MP, kungaba ngufela, kungaba ngama-PR, kubandla le-CCC, uhlelo lwendala izolo emwadini wonke. Generali esikuzileyo njengezakhamizi ukuthi indawo eziningi kwenzalo kunokuthula. Kungaba khona lapha lapho esingakatholi ufaka okugcele ukuthi kwenzakalani, kodwa indawo eziningi abantu bathi kwenzalo ngokuthula. Njalo abantu indlela okwenziwe ngayo le ikhathi esibakhanya nje xa sixoka izakhamizi, bakhanya bayithokozelele ngoba eyakuqala yayihlupha ukuthi ama-franchise ayethathi issues and quality for change yiyo ayehambe siyakhetha abantu. Kodwa kathesi omunye uthi utyimkile kade sokuthiwa abahlali bazikhethele umunye ngendlela ubumyeniwa ungene wehol lapho ungenwa khona abantu benomnetha umuntu omfunayo bona ngathi ngaleyo ndlela kwenza i-program le kumbe abantu abazakhipha babe ngabantu sibili abamele i-community isikhethe. So yibuhle sokulandeleleyo esibona ngathi abantu bakhanya nje bayijabulele abanye
basuthisekile. Sike sezwa njalo kunyenyezwa ukubana bekungani kulo bandlululo mbe singathi inketha betshabe abanye bekhala ukubana abafuni abantu abesishoneni bakhethwe ukuthi bamele ukuba ngamakhansila kobulawayo kumbe ukuba ngamalunga ephalamende. Liqiniso yini lokho Sibini?
Hayi, lokho imisebenzi yesitha. Isitha siyazama ukuthi yonke into siyidume ukwenzela ukuthi sichabane sabantu nakuthiwa abantu bebanda liphephisa kumbe labasekeli bani kuzile sule sikubala ukuthi kulezi endala ezingaka. But iqinisweni leyo yinto engathi loqini injongo yaleyo abantu ababhale into enjengale kuyindlela yokuthi bafisa ukuthi kube lokuxhubana phakathi kwabantu. Kodwa iqinisweni asinanzelele izolo lapho engizwe khona abantu bakhethiwe nje bonke bakhona abantu besindebeni abangenileyo, bakhona abantu besishiyeni abangenileyo, bakhona abantu besizendeni abangenileyo, bakhona
Ubone izakhamizi zakoBulawayo ziphatheka sibili ngokugcweleyo kuhlelo lolu.
Ngibike indawo ezimbili engunazeleleyo abantu ngibone bephathela, and okungithabise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ofanele ukungena, yikho okungithabisileyo. Ukuthi uma ufika lapho umkhethe wahambe kusehholo wonke umuntu bengena, ongaziwa lokuthi inezilongo uyisakhamizi ngena bani laweqamba khona khona kundawo izile. Okanye ngale muva siyakwazi ukuthi odokotela lamathemba emnyango kuthiwa hhayi laba bangeni yelaba kanjani, khona khona kwakufuza kube ndele umsindo wawusenzakala khaya ngale abantu babadlula, kodwa ngale sizongena wonke umuntu. Indawo ezingithenisi
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Oba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eZak ikhangelelwe ukubuthelela imali engaba edlula ibhiliyoni elilodwa eyatholakala ngendlela ezingaqondanga. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ngumnumzana Douglas Munzora olokuthi ukhetho lumiswe kusalungisiswa udaba logwalo lwemingcele yokuvotela olwe-delimitation lulakho ukuphumelela. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, basakazi be-Studio 7 nabalaleli. Ngisacela ukubuza, i-Studio 7 yasikhuluma kakhulu i-interviewa abantu be-TCC nezano. Iindaba abe-MRP benga-interviewa kuze nabalandeli bayo bayize. Hleze sizwa ZANU-PF, ZANU-PF. Kanti le Studio 7 ye-ZANU-PF ne-TCC na ngiyabuza phela ngoba sekukaningi ngizwa abalandeli be-TCC, abalandeli be-ZANU angikhethi hlangothi bengibuza nje.
Studio 7 ninjani? Siyaphila. Hayi, bonga nje indaba ezimnandeni esithumelela zona. Umuntu ohlupha nje ngokuthi asimzwisisi kahle ngugawula, ugawula asimuzwa kahle. Izolo lokho ebethi sokuyiwa amavotini sekuqala ukuthiwa ibandla lakhe linjani. Namhlanje ukuthi abamoshayo kababotshwe. Waye ngathi ukuthi upresident wakhe akabotshwe. Akubotshwe upresident wakhe kuqala, siye sibone ukuthi umthetho uyasebenza ngoba nayo uyathinteka phela. Kusho ukuthi kahle yahle ibandla lakhe lonke lingcolile. Angibonge uJD.
Studio 7 linjani? Ngathi siyaphila. Okhuluma ngolimukano wesiganda bona iyeni kwamagwayi. Kanti ngicelekele esifuzeni Studio 7 abantu bezano labo kahle kahle abakakhathali ukuntshontsha umnotho weZimbabwe yini, ngoba balele ezikhundleni abafuna ukunyakaza, bafuna ukuphuma. Kodwa thina sibhizi siyahlupheka, ayikho into ekhona nje ekhala khona. Ludubo lodwa yihlekisa ilizwe lakithi, selijikela abayihlekisa ilizwe lakithi li-right ngalani indlela. Kodwa namhlanje lisezandleni zabo, ilizwe libolile kubhuku. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi we-Studio 7 labalaleli, ngiyalibingelela. Mbingelele kakhulu ibandla endithanda ibandla. ikhanda lelo movement siyabonga ngokuqhubeka kwenu ukhetheli kwenzileyo noma nje bekuyinto yokuqala singayazi sibonge nalalabo abade bethwela amehlo ukuthi bekhangelela ukuthi lokho kuzodiliza ibandla le-TCCC uswabile usathane uyangekile libona abanye sebebhizi kathe sebekhayela hey-TCCC ifaka amashona eblawayo thina siyafaka vele kasikhethi mhlobo ongafuniyo ishona kayenze yakhe iphatha angawafaki yena ungahlupheki ngento zomuzi omunye umuntu uhlutshwa kuyini kanti ngomuzi ongaso wakho lungisa okwakho yekelelwa lokwe-TCCC ngoba kwe-TCCC vele thina kasilandeli ukuthi wena uthini kumbe ufuna senze siyawafaka and ezawuyini iblawayo ngeyethu whether you like it or not iblawayo siyayithatha vele njengewankangente futhi siyayithatha efolosi siyayithatha vele thina siyawina this time abantu kumele bevote ngoba izani ingaqhubeki busa yeyi sisazodubeka ngoba liyabona imigwaqo sifile izulu lisazokuna kudilize yonke into izibhedlela zisazovalwa amatitshe ehlale phansi engasafundisi so asikhuthalaneni siyevota sekela ama-disturbers lathi lingavoti yelingavoteli uchamisa lishona bafuna lihlupheke mchokotsho bona bayenzane abazaye okuzayenza ukuthi naliphile ngcono akula yikuhlupheka kuphela izibhedlela zingelamithi amatitshe engafundisi abantwana beqeda lapho futhi amatitshe abengafundisele stress bayakhala futhi bebuye bethi ngamashona ukuthi benanzele ukuthi amatitshe akafundisi ngenxa yokuthi abala mali so kumele sikunanzelele khona ukusekelane la ma-disturbers sivotele ibandla le-TCCC
Kokazomse livuka njani njani lonke siyabonga inews yokhuluma ngoDawu 263 yayi yayi siyalizwa zizwi news lokho silalela lati khonapha kodwa esingakutsho nje ngamafichane abantu abazame ukuzilungiselela ukuyavota ngobuningi sivotele i-TCCC noma ngobani okade efisa ukuvotela lokhu zeni iparty yasi yes sikuhle kakhulu ukuthi umuntu womuntu asupporte iparty yakhe asame ukuthi sikhiphe izani manje ngoba inkinga esilayo manje ilizwe liphethwe ngo-gold mafia izigebenga izigebenga ezicabanga nje ukuthi zidle zona kuphela 2017 abantu babeselebrata bejabula bethi sokuyangena upresident omutsha kathi kungena utsheketha so president nangu usetsheketha imali yelizwe and futhi bayakhuluma futhi bathi lizayenzana okuchaza khona ukuthi vele baphethe ilizwe ngenkani so abantu babona iplani ukuthi bayenza njani bakhipha njani le mgulukudu iphethilizwe ngenkani isidla umnotho welizwe abantu besifo ezibhedlela amatitshi engaholi engafundisa abantwana ezikolo akusela nto e-right abantu bahlupheka kula mgwaqo wakulani abantu bagcwele ngaphandle kwelizwe bahlupheka akula nto e-right elizweni yena ulokhu enjoya kuphela kube hambe nika izinduna labangani bakhe imali ama-church leaders efuna ukube lokhu ezihambe ezibonakalisa ngelokhu zeni cha sikhathele ngaye lo ozenza upresident eyisigebenga ngiyabonga msakazi
Salibonani linjani lonke ku Studio 7 mina ngo honorable makhuluma ngifuna ukukhuthaza abantu bonke be TCCC ilizwe lonke ukuthi njengoba lonyaka kungumnyaka wekhetho we general elections kufuze sifake umthetho oqinileyo before ama election ukuthi abantu bonke abe TCCC ama candidate ethu abazawina kuma councillors la kuma MPs ma uchamisa ngasoze engene state house abe president we Zimbabwe kufuze bonke abantu abazawina ku TCCC ama councillors ama MPs baqotshwe sifuna ukuba ne-TCCC ezakwanisa ukukhipha izalo asifuni abantu abafuna ukuwina ukuthi babe ngama-councillors lokuba ngama-MPs kodwa izimbabwe sekudubekene sifuna ukuthi lo nyaka 2023 ezimbabwe sibe ne-new ruling party i-ZANU-PF kumfuze ikahambe iphume ukuze ezimbabwe kube lenhlalakahle so sonke kumele sidonsele ukuthi uchamisa awini abe ngu-new president wezimbabwe ukuze uhlupho lonke olusezimbabwe liphele sonke yena sisebenzele ukuthi i-TCCC iwine sifuna ukuthi siwine ama-councillors siwine ama-MPs siwine lo president asifuni ukuyina ama-MPs nama-councillors kuphela kodwa upresident engawini TCCC kumele siwine i-presidential this year ma upresident chamisa engasoze ewini ama-MPs nama-councillors wonke awe-TCCC fuze aqotshwe sibe lenye i-TCCC ezakwanisa ukukhipha izano before 2023 angakapheli ikwesikufunayo
salibonani ma-Studio 7 salibonani ma-Studio 7 salibonani ma-Studio 7 ngegama lami engumuntu ukona nkomo ngidabuka ngaselebhani hayi kuqinisekile okube kukhulunywa ulwana ubhuti athi yena hayi donki engadlisuthe kakhulu uma uthi uyayithinta iyeqa ingene iganga hayikho sethi ukhuluma iqiniso kanye sibili ja liqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala umfana siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye ehlikikho ngoba into eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala lakusebenzayo
Lauke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amacala awetheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump alakho kubangela ukuthi engazancintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump ulalo ithuba lokuphunyuka ebunzimeni akubo abesephumelela ukuncintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kubantu abafuna ukungena kukhetho le Republican Party uwa ngupresident olika 2024, Trump angawina ngaphambilini kwalokho kwenzakala kathesi, ngoba abantu be Republican Party abaningi abavele bemsupport uTrump bavela bamsupport enjalo ele micimbi cimbi yakhe etshekile ebolileyo. Into yakhe kathesi yona le ayiwetshelwayo wayivelelayo bayitshelwa abantu kabazange bayikholwa bamsupporta kuphela. Uyenze udlame lolo lwa January 6 balomu bemsupporta kuphela kunjalo. Wenze ukuthi izinto zakhe azikhulumayo ukuthi election yatshontshwa lokunye okungamanga manga balomu bemsupporta kunjalo. Laba abantu abafuna ukugijima lo Trump, laba abancintisana lo Trump, iningi langikhona ngabantu abasebenza kuhulumende ka Trump. Bayamesaba u Trump. Bengazake bamisane lo Trump estejini kangako ngoba lakathi sibayesaba ukuthi bakhombe nje okubi okwenziwa nguTrump ukuthi bakukhulume baphumele egcekeni. Kupensi uphume emvikela esithi ukubotshwa kukaTrump yipolitics, or abanye bathi ukubotshwa kukaTrump yikuthi igovernment yakathesi sisebenzisa umthetho ukuthi incindezelo omunye ofuna ukuncinta ukuba ngupresident. Nxa usuvele watsho njalo wamsupporta uTrump ngalokhu akwenzayo kumbe wamvikela ekubotshweni, ubona ngani nxa selimi estejini sokuthi selidebate sokuyi-presidential election uzakhulumani? So yikho lapho kulohlupho khona ngabantu laba abafuna ukuncintisana lo Trump. Ungakhangela njengalowo mama lo owake waba ngugovernor waphinda wabe ku-UN esebenzela uTrump. Wazikhulumela nakudala wathi yena nxa uTrump emuye ofuna ukuba yinomini yena akasoze angene kuncintiswano. Kodwa usengenile. Uzawuphendula njani umbuzo lo uTrump lasebantwini ukuthi wena wathi awusoze uncintisane loTrump? Ambona ngani nje kuphonguza kuphomba yinxikinxoza. Kodwa nxa kungaphuma ngomunye umuntu oqondileyo oqinileyo, laba abantu abaye basebenza kugovernment kaTrump abasoze bamkhupha uTrump, uzasalela kuyinomini.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Esingakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. sokulomkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele emhlazi ku-18 ngelanga likazibuse. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.